izolo lamhlanje kungathi kulokungahlaliseki kuhle komumo ikakhulu abantu laba okuyibo abamabhizinisi abarana amakhombi. Sizwa kuthiwa kungathi kube lokutshengisela indawo esizweka kahle izolo, kube lokutshengisela emachobana duyane legaraji lenokuzima, kulapho kube lokutshengisela khona bezama ukublokha bezama ukublokha le mgwaqo besenza okuninginingi. Le Cowdery Park namhlanje sizakuthabe ngokufananayo, ekuseni bavuke bavala umgwaqo, abanye befaka amathaya emgwaqweni atshisiweyo bezama ukuvalela ukuthi amabhasi lawo ozubukho lamakhomba ozubukho engahambi. Kodwa-ke amapholisa ananzelele khona okungasondeli kubana avale umsindo, bagcina bekhuphelana amathaya lokuningi njalo unganzelele e-Cowdery Park amapholisa ebelekekhona lamhlanje. So-ke yiluhlupho olukhona esihlangana lalo ngabantu bamakhombi, bathi lokhu bakwenzela ukuthi abasakwazi benzeni ngoba bona baphila ngokuthi bachove, nxa sebevayele ekuchoveni abasakwazi baphile bethini, imeto yabo zimile azisebenzi. Yikho abakhala ngakho abathi koko abenza behave ngendlela abenza ngayo.
Manje njengenhlanganiso lina libona ungani udaba lonalolu olwamakhombi lungaqedwa njani?
Thina njengenhlanganiso yezakhamizi iBulawayo Progressive Association sifisa ukuthi indo zonke nxa zibanjwa zibanjwe kuhle, ngoba udlakela alusiyo into enhle. Kuba lokulimala kwabantu, kuba lokudamejwa kwempahla, kubuye kube lokunye okuhluphayo ukuthi abantu impilo zabo zihambe njengobana kuyabe sokulodlakela abantu bephathana kuyo. So-ke thina njengenhlanganiso sithi thina uhulumende labantu bamakhombi abadinga indlela yokuhlala phansi bakhulumisane, ngoba sinanzelela ukuthi nxa kungaqhubeka kuyilesi sima sosimo esihle abamakhombi yebo bale inkulumo yabo enhle sibili umnana womuhle ukuthi pho bala makhombi abanye abayathenga, futhi abanye bayatsho lokuthi amakhombi lawa bawathenga besebenzisa imali zokuboleka emabhenki okuthiwa ngamaloni. So-ke nxa amakhombi ayemasasebenzi bazaphila njani? Lezi muli zavele baziphilisa njani? Njengenhlanganiso vele sesikhulume kaningi ukuthi uhulumende ekazama ukuthi avumele amanye ama-players kweze-transport bangene, kungabi le monopoli. Imonopoli vele yayinhle, kuyavumela ukuthi engavumeli amanye ama-players abantu bazikhethele ofuna ugada abesefaka nje imithetho yokuthi lawa amanye ama-players asebenze njani. Lokhu asekubalekeli kufanele imithetho obe khona okubaqondisa ukuthi basebenze kanye, kodwa uhlu bavale yikho okuhluphayo. Ngoba kathesi lalabana abanye ukuthi abangene kozubukho asibo bonke abafisa ukungena kozubukho, uthi umuntu abanjwe ngentamo ukuthi angene kozubukho la ukuyahluka. So-ke uqeda lolu daba yokuthi uhulumende labantu bamakhombi abahlalisane phansi bakhulumisane kube le ndlela ukuthi ngoba kathesi nxa kujijijela izimota namabhasi kuyabe kugada izakhamizi ngagcina zilimele phakathi kwalawo mabhasi. Yilo uhlupho esilubonayo esibona ungathi thina kufanele lilulungiswe masinya nje uhulumende, nxa enguhulumende olalelayo. Kabona ukuthi loko kwenzakalayo yinkulumo elethwa yibona ebezezimota, ahlale labo phansi balungise uhlupho lolu ukwenzela ukuthi abantu bonke bahambe ekhululekile kungela muntu osengozini ngempilo yakhe.